Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-23 Mpandula 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amazwe ambalwa axhasa umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi izijeziso zenotho ezetheswa inkokheli yeZANU-PF zisuswe, kodwa bengakhulumi ngezizathu ezabangela ukuthi lezi zijeziso zibe khona.
Tina, we are very clear with our sanctions against Zimbabwe must be removed unconditionally.
Amalunga ebandla eliphikisayo elithiwa People's Patriotic Party ayefuna ukutshengisela egcekeni lendizamthina eNew York athi uMnangagwa wabacatshela.
Bafuna ukutshengisela umongameli esehla ukuze kuthini. Umongameli ngumuntu lesecurity. Isecurity yakhe imele inanzelelwe ukuthi umongameli banikwa isecurity naleyana edingekalayo.
Kodwa isiphathamandla sebandla leZANU-PF City bakhanya babevele bengayazi into abayenzayo ngoba uMnangagwa ehlala evikelwe ngabonogada.
Okwenzakala eUkraine thina we believe ukuthi ipropaganda nje. ERussia ayisoke yafaya defeatwa yiUkraine.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amazwe ambalwa axhase umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi izijeziso zenotho ezetheswa eZimbabwe zisuswe, kodwa bengakhulumi ngezizathu ezabangela ukuthi lezi zijeziso zibe khona. Sikhuluma nje kulabantu abaningi abasemajele abavalelwa ngenxa yezombusazwe ababalisa amalunga edalela eParliamente umnumzana Job Sikhala lo Godfrey Sithole asibehlezi amalanga adlula ikhulu bengathoniswanga. Amapolisa aqhubeka ehlukuluza abamabandla ezombusazwe okungezinye zezizathu ezabangela ukuthi amazwe angentshonalanga ethese inkokheli yeZANU-PF izijeziso. Sixoxe lomkhokheli webandla le-EFF EFF Zimbabwe umnumzana Innocent Ndibali laye othi bavumelana lokususwa kwezijeziso lezi.
Tina as EFF Zimbabwe njalo lama EFF wonke awe Africa jikelele, we are very clear ukuthi ama sanctions against Russia must be removed, because ama sanctions lawa aza damage umhlaba, aza damage impilo zabantu abaningi umhlaba wonke. Njalo tina we are very clear ukuthi ama sanctions against Zimbabwe must be removed unconditionally, and we are very clear ukuthi we accept support that amanyama leaders have said, including uleader omutsha weKenya ochileyo laye wathi ama sanctions eZimbabwe kumele khitshwe, lo president Ramaphosa in as much as efeyila ehluleka elitsotse elisela eligcina imali embedeni under mattress ama pillows, we accept ukuthi at least like edit the voice ukuthi ama sanctions against Zimbabwe must be removed.
Lina lithi ningalokho okukhulunywa ngabe Melika abathi bona kumele umongameli Mnangagwa lohulumende wakhe baqale bahloniphe ilungelo loluntu ukuze izijeziso lezo zisuswe. Lina lithini ngalokho?
Izijeziso lezi azizange zafakelwa amalungelo abantu. Nxa kwakungamalungelo abantu, izijeziso lezi kwakufuze zifakwe ngesikhathi kule ndaba yombhuqazwe, into esithi igugu rawundi. Kwakufuze into lezi zifakwe even kwamanye amazwe anjabo South Africa, where we have seen violation and the political assassination of abantu abaningi. EZimbabwe ku very rare ukuthi sibone ukuthi kulabantu ababa assassinated from ama councillors, ama MPs and so on and so on. Kodwa kwamanye amazwe kwenzakala, kodwa into lezi azange zafakwa. Izijeziso zeZimbabwe zafakelwa land. As you know, Tina, we are for land expropriation without compensation. Tina, we are for borderless Africa. Tina, we are for one Africa. Tina, we do not negotiate when it comes to indaba ye land, le wealth ye lizwe. We believe kuti ama minerals, I land, inyoni, izinyoka, inyamazana, wonke kubelonga to Zimbabweans. And so asivumelani la America ukuthi yona ibe ikhuluma ngento engayisiyo. I-America iyakwazi kuhle ukuthi ama-sanctions lawa ngawe land. IZimbabwe ingathi si-reversa i-land reform program. Ama-sanctions azakhitshwa. Kanti ama-sanctions bavela bayafaka nini? Bayafaka ama-sanctions lawa bayafakela i-land reform program.
Alo ke ngumnumzana Innocent Ndibali umkhokheli webandla le EFF Zimbabwe ubexoxa le Studio 7 ngocingo ekwabulawayo. Lokhe sikudaba lunye omongameli bamazwe abalisa le Zambia, Botswana, South Africa le Kenya bathi kazisuswe izitsheziso zenotho ezetheswa inkokheli yeZimbabwe ngelemelika lamanye amazwe yangentshonalanga. Kodwa umbuzo omkhulu ngothi njengoba abakhokheli be-Afrika laba bekhanya sebekhuluma ngazwilinye ngobunengi elemelika lingalalela na inkuthazo yabo. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube.
Akuzukuba lula ukuthi imelika isuse izitshenziso zenotho lanxa ngabe abe-Afrika bengakhuluma ngobunengi. Kodwa kuza kupha i-government yeZimbabwe ithuba lokucatsha ngemva kwezijoziso zenotho ikusebenzise njalo ukurecruita ama isupport ikakhulu siyokhethweni luka-2023 ikwenze sengathi konke okwenzakalayo kubangwa ngabantu bangaphandle kubangwa izijoziso zenotho. Ebengufisa ngilethemba okufiswa ngabantu beZimbabwe bonke jikelele kumbe ngobunengi yokuthi amazwe aseAfrika akhulume ngazwilinye esola ukungavuswa kahle kwelizwe esola ukuhlukunyezwa kwamalungelo abantu, kungahlonitshwa kwe-democracy, kungahlonitshwa kwe-constitution, i-corruption lakho konke esikubona kusenzeka eZimbabwe. Akhulume ngazwilinye sithi kakube le-free and fair election. Yikho lokho okudingakalayo. Yizo lezo nguquko zingaba khona ezizasusa izijeziso zenotho. Ukuthi bakhulume ngezijeziso zenotho sengathi zivela nje lapho kungekho khona akuqondanga. Bakhulume ngalokho okubanga izijeziso zenotho bese zisuswa kanjalo.
Amazwi kaMnangagwa uwazwe njani?
Umongameli kakhuluma ngalotho, ukhulume khona lokuyana njengendlela umgaba ekhuluma ngayo, lanxa ubengathethisi yena, nxa umqathanisa lo mgabe. Kodwa akulalutho oluletha inguquko alukhulumileyo. Konke lokhu ukuthi amalungelo abantu ayahlonitshwa, ukuthi kulokuthula elizweni, ukuthi uhulumende uletha intuthuko ebantwini, yinto engekhoyo nje ayitshele iUnited Nations. Ngakho ke akula nguquko ezaba khona, kuzaqhubeka futhi kumnyaka olandelayo lalandelayo nxa ilokhu ekhona kumbe iZANU-PF nxa ilokhu ikhona iyabe lokhu ikhuluma imeseji eyodwa isithi busa kahle iliphethe kahle ilizwe lanxa ngabe lokho kungenzeki.
Konke lokhu okukhulunywe ku-United Nations ubona kulandelelwa yini kuthathwa amanyathelo kumbe kuzaphelela nje eboyeni njengesithukuthuku zenja kungabi indaba zalutho?
Ngibona sengathi kuzaqhubeka kukhulunywa ku-United Nations singakhohlwa ukuthi kuke kwaba lo special rapport owafika kwelaseZimbabwe wayaphume sesithi izijeziso zenotho zilimaza kakhulu iZimbabwe. Zilimaza abantwana, zilimaza omama, zilimaza ezempilo, zilimaza ezemfundo, wabala izinto ezihlukahlukeneyo nje. Ngibona sengathi khona lokho kuzaqhubeka ukuqhutshekwa kukhulunywa ngakho. Njalo ke iZimbabwe iza kusebenza kakhulu futhi ukuthi omongameli bamazwe ahlukahlukeneyo bebekhuluma ngalokho. Kodwa lokho kakusoze kulethe inguquko yendlela iZANU-PF ebusa ngakhona elizweni. Kanti ke futhi kakusoze kwenze kube lula ukuthi izwe linjengelaseMelika lisuse izijeziso zenotho. Okuzaletha inguquko ukuthi kubuswe ngendlela e-different, kubuswe kahle ilizwe. Base besiya kwelaseMelika lalawo mazwe afake izijeziso zenotho bathi bekasenza lokhu lalokhu nanku konke ukubusa kahle i-rule of law, i-democracy, respect for human rights, phecelezi esiyenzayo. susani ke izijezo zenotho ngaleyo ndlela kuzaba lula ukuthi sisuswe kulokuthi abantu bonke bakhulume nje kungela nguquko on the ground.
Aloke ngumnumzana efidlela Ncube ohlaziya izombusazwe ubeqoqa icingweni le studio 7 ekobulawayo. Amalunga ebandla eliphikisayo elithiwa People's Patriotic Party ayefuna ukutshengisela egcekeni lendizamtshina eNew York ngomvulo athi uMnangagwa wabacatshela. UMnangagwa ungapha kwelemelika emhlanganweni we-United Nations General Assembly. Abebandlaleli baphiwa imvumo yokutshengisela besola uMnangagwa ngamapholisa aweNew York. Ugeina Kumede Saidi we Studio 7 uxoxe lomkhokheli webandla le-PPP umnumzana Zaringeni Samuel Chasi ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Okhulumayo ngumnumzana uZaringeni Samuel Chasi okhokhela ibandla le-People's Patriotic Party. Okwenzakele John F. Kennedy International Airport ikubana umongameli we-ZANU-PF Emmerson Ndambutso Mnangagwa wehle okungekho emthethweni, wephule umthetho we-Aviation Authority yehola ebelinikiwe ukubana ehle, wehle masinyane ngamahola amabili echaya luvalo ebambeli kantulo ukubana abatshengiselayo babuye ngobune babo njalo bajikisile abajayeleki. Kusenjalo ubevele elethe amabutho akhe ukubana bebehlola ukubana kuhamba kanjani ngapha. I-advanced team leyo lalabo ababuye bemqhuba inani labo belibaningi nxa sesikhangela lezinye inkokheli ezesadak ezibuye ziqhutshwa nje inani elifika 10 to 20. Yena eyakhe inamba inombolo yakhe ifika kubo 225 okungajwayelekanga nje ubana nxa umuntu ebuya ku-United Nations General Assembly ebe lani labantu abaningi kanjalo. Yona thuna thina sikwazi ukubana i-economy yeZimbabwe sikhala ngokubana iyabheda, isebenzi zikahulumende azirholi kahle kule nduwe eziningi kakhulu, kodwa yena imali ayisebenzisayo ingazwiseki ukuthi ubana uhamba kanjani. Ekwehleni kwakhe besimlindele ku-Terminal 4 yena akasesebenzisanga amasango awenjwayelo, uhle wangena nje emoteni ngokubaleka wagijima lapho omele ephumula khona. Njalo sibikelwa ukubana lapho adumelelale khona utshintshile futhi ngoba uchaya luvalo ngakwazi ukubana kuhamba kanjani lapha eNew York. Kusesenjalo abatshengiselayo baqhubekile ngomsebenzi wabo njalo abakawuqeda umsebenzi lowo. Sikhangelele ukubana sahamba siyotshengisela United Nations General Assembly njalo lapho ahlala khona, njalo izakhamizi sezizimisele ukubana hayi sokwanele sesidiniwe ngomnangagwa, sesidiniwe ngebandla le-ZANU-PF. Sokumele kubana ephume esihlalweni, sokumele ephume esihlalweni, kumele ebotshwe, kumele sitshengisele singaqedi singaphumuli. Umsebenzi sesekhona lapho esikhona, sikhangelele ukubana sizahamba endlini yakhe sizatshengisa lapho akhona, njalo sizabe silokho silibikela ukubana kuhamba kanjani.
Loke ngumnumzana Zaringeni Samuel Chasi umkhokheli webandla le-People's Patriotic Party ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-New York. Amalunga enhlanganiso ezijiyeneyo ezivela eZimbabwe bathi bazatshengisela ngomgqibelo besola umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa. Ugeina Kumede Saidi ubuye waxoxa lesiphathamandla sebandla le-ZANU-PF umnumzana Believe Gawule ukuze sizwe imbono yakhe ngodaba lokutshengisela amalunga ebandla le-PPP.
Yebo Makumede, hayi lokho kuthi kulabantu abahambe bayahlanga basiyazama ukuthi bayayitshengisela umongameli sehla. Tough luck abantu bakhona kutho ukuthi nxa bethole umongameli sehambile kutho ukuthi ngezinye indlela. Kanti mina yamangala ngabantu abanjani abanqamukelele ukuthi bethi umongameli sehla betshengisele ngokwangaphi khonoko. Kanti khona nxa bengabi bafuna ukuyatshengisela umongameli sehla ukuze kuthini? Umongameli ngumuntu le-security, i-security yakhe imele inanzelelwe ukuthi omongameli banikwa i-security naleyana edingekalayo ukuthi bavikelekile. Pho nxa abantu sebesiyahlangabeza umongameli airport bedemonstrator besenza izinto ezinjengalezo ayisiko kono kubona bahambe kuhle nqabe ukuthi bamswele umongameli ngoba imisebenzi yabo ibingamihle imisebenzi yabo ibimibi ngawo kono kuyatshengisa ukuthi bayalwa laba bantu abakho ngokuthi balungise izinto nxa kulungisa izinto akunqanyele loma airport abantu besiya demonstrate kulendlela eziqondele zokuthi abantu batshengisele bathwale amagwaliba kuvunyelwe kusekelo sombuso batshengisele endaweni ezifanelayo hayi kono kunqamukelela umongameli esehle e-airport besiyathwala ama-placards khona lobo besiyayenza konke kono kwana bakwenzayo baze bephambanisa i-security kamongameli
lo ke ngumnumzana Believe Gawule isiphathamandla sebandla lezano PF ubekhuluma ecingweni le-studio 7 ekobulawayo Idale le-Senate le-Melika seligcizelele ukuba unkosikazi Amanda Bennett nguye oza kuba umholi wogatsha lwe-United States Agency for Global Media eyiyo ehola inkampani ye-Voice of America eyalo umsakazo. UBennett uke waphatha lesi sikhundla okwesikhatshana. Okwamanje ke ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi umndeni wayesebenza ukucitha umlilo omnumzana Fanyana Dick Shuluma otholakale efile ngeviki edluleyo duze le-college le-Nust uthi kukhona ukunuka santungwana ekubhubheni kukaShuluma. Umndeni kaShuluma uthi umqatshi wakhe umanisipala wabikela amapholisa ngemva yakhe ngemva kokuba esencwatshiwe kodwa amapholisa abikwa ecwayisisa lesi sehlakalo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi kulesibotshwa isibaleke ejele lalaphansi eGweru. Neviki edluleyo kulesinye njalo isibotshwa isibaleke ejele leMtoko kubika leli phephandaba. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu.
Ninjani ku-Studio 7 nomthakazi wonke omuhle siyabonga ukuqhubeka lisiphilela izindaba ezingathathi uhlangothi igama ngu-MK ngibuya eLupane eShabulanyana kodwa kwamanje ngilapha eSouth Africa. Bengicela nje ukuthi ngithathele ithuba ngikhuthaze abantu ukuthi abantu abakhuthaze ama-families abo bonke nabalapha ukuthi abantu bayirejista ngobuningi ukuvota 2023 kumele abantu sivote ngobuningi sivotele i-TPC sizamene ukukhipha ibandla le-ZANU PF. Ngiyazi ukuthi silawa amabandla akithi omthokazi lipatipati ozapho kodwa okwamanje asigibeleni imoto ehambayo asivoteleni i-TPC khipheni izanu. Izanu sifana lenyoka engene endlini. Inyoka ma ingene endlini siyingozi kakhulu sidinga ukukhitshwa ngokuphangisa ngoba singalimaza abantu. Asikhuthazeni abantu bayirejista ngobuningi ukuvota next year sikhipha izanu ngoba lalapha e-South Africa asisafuneki. Ngicabanga ukuthi wonke umuntu usibhekile.
Lingabe litshona njani ngostudio omuhle Studio 7 omuhle kakhulu basakazi labalaleli bonke. Siyazizwa izindaba ziyakhulunywa abantu ngikhona lizokothiswa yikuntshontshwa kwamakhompyutha yokuthengisela uhulumende ngemali ephezulu ngendaba zelokuzeni ze-corruption. Lokuzeni bathi ngubani lo olama-5 million antshontshwayo abazidlela labantu ababo. Akulanto engakhulunywa ezanu PF bethi i-wrong entweni yonke eyenzakalayo kodwa bona silo mbuzo mina njengamina umbuzo wokuthi bona abantu bezanu PF abakaze bahamba ngenyawo yini. Ngisisho ukuhamba ngenyawo behamba ngezimoto zabo njengabele zimoto zokudura besiya emazweni anjengabo-South Africa, uBotswana babona ukuthi imigwaqo injani. Yithi khonapha uma kuthiwa kwenzakala i-accident u-check-e icenge omgwaqo umgwaqo ubolile fele iyodala konke khona lokhu izinto lokho zatshiwa ngu-Ian Smith kudala la manje kuthiwa upresidenti uyazilungisa zona lezo. Upresidenti wakhona ngubani? Okhona lo nguye wabathatha umbuso ngenkani sibebona umfowabo la engasayeke kutshontsha siyonke ezidlela labantu abakho khona yeke egushungofa farm. Labo sebuyabangena abahle bagcedelile owengeka ukugcedi. Hayi asinyibinyeke nimazimbabwe sikhuphe le doti yonke leyo khona lapho. Abadala bonke laba bazinukela nje. Le nto abazikhuluma ziyanuka kumbe abazizwa ukuthi ziyanuka. Kathi bona bahlala kuphi kwelizwe lakithi. Izinto bazithenga kuphi kwelizwe lakithi. Bonke bona abakhuluma pha kustudio 7 angiboni ukuthi amakhanda abaphelele noma behamba nje ebantwini bazizwa bengabantu abapheleleyo yini. Phakathi emphakathini laphakathi kwamanye amazwe abahamba bawavakashela kona la besiyafuna amabhizinisi okuthi bantshontshele phezu kwawo. Hayi siyabonga.
Litshona njani Studio 7, litshona njani bazali lonke lapho elikhona ezindawo. Okhuluma ngusibanda kolebutswana. Ngilokudana ngomuntu lo owezana okhuluma amanga phambi komphakathi. Akalanihloni ngokukhuluma amanga angaka. Xa ethi abantu abase-America waye bengabuye uzodemonstrate eZimbabwe. OJob Sikhala bangaphi ngendaba zokubotshela ilungelo labo? Bangaphi abantu abasemajela abama-opposition party bangaki? Ayekele ukukhuluma amanga azinuka amakhwapha. Ula manga lowo muntu. Endabanga manga khanyanyisa bethanda ukuzikhulumela into zamanga. Akuna into enhle abayenza elizweni, idoti yodwa kuphela abayenzayo. Akudla ntshontshontsho. Ayekele ukukhuluma amanga konke lo hulumende wakhe. Idoti yabantu akuna into abayesebeyikwanisile kulelana lizwe. Akuna zibhedlela sebekukwanisile ngitsho. Ngazi ezibhedlela uye ngaphi izibhedlela ubhodi izimbabwe yonkana uzeza kuthaka kulama uthi hambe ethenga ukuthi. Emakhemesti hambe ethenga ukuthi ukhuluma amanga lo muntu wezana ngayekela amanga. Amanga ke kayenze. Akalanihlola umuntu omdala ongaka sho okhuluma amanga angaka into ezingenzakaliyo. Uyayangisa muntu omdala yekela lokhu amanga sho.
Sanibonani, sanibonani kustudio 7. Basakazi bethu nonke ngobuningi benu. Nabalaleli beStudio 7. Onibulisayo ke lapha ngumdala uKhumalo. Ngilana eGoli bakwethu. Engingakho ke lapha bakwethu kundaba le yamaphemithi. Umbiko wokuthi amaphemithi angezelelwe ngenyanga ezingusikisi okuchaza ukuthi aphela next year. Kunabantu-ke abasimeleyo abathi basimele abalapha ku-diaspora la e-South Africa abathi bamele thina. Kodwa khonapho ekusimeleni kwakhona entweni yemaphemithi leyi abantu bemathebhuleni ndibalutshwane kakhulu. Ba less than 10% abantu madebhilendi abakuleyo endokuzeni yamaphemithi. Angazi ke ukuthi basimele ngaliphi kuleyo nto yamaphemithi. Ngoba ubuningi babantu abayiziphatha amandla bokumela abantu bakudiaspora ngabantu bakithi. Kodwa abantu bemadebhilendi ubuningi babo abanama-ID, abanama-passport, ngabantu abaphila ngokuhamba becatsha. Kwaze kwathi umgabe wathi lezo iy'gebengu ezikhona ngapha e-South Africa kazibotshwe. Lo mnankagwala wathi njalo. So laba abathi bona basinele thina abakhulume kahle ukuthi bamele amashona bangathi bamele thina. Ngesikhathi kuvulwa amaphemithi lawo bekunzima kakhulu ukuthi umuntu emathebhelini athole isithupha noma i-ID noma i-passport. So abantu ababa nenhlanhla yokuthi bathole la maphemithi ngabantu besishoneni ngoba kubo kwakulula ukuthi benze yonke le nto bathole zonke lezo yincwadi. Sengathi ke bona laba abathi basimele bengachasisa ukuthi basimele ngaliphi.
Yes, Studio 7, ngalifuna njani kodwa basazi bethu abahle. Yeah, hawu, ake nifunde phela nawethu, ke nifunde phela nawethu. Hawu kunini sigadla. Hawu siyagadla man, ugadle ngazo zonke. Hayi, ungayizwa nasemoyeni, hayi. Kodwa sicomplain bakithi kakhulu abantu baningi. Kodwa hayi siyacela phela, lani lalele lizwe ukuthi hayi, usuka kugadleke kangakanani bese niyayidlala. Yeah, hayi ngithi mina ubaba uthuma, lo baba uGawula. Sithi thina sis sizwe ngeke siphikisane labo kakhulu kulokhu bona bakholelwa kikho ngoba vele umuntu osuthiyo lolambile angeke kuze kufane. Indlela esicabanga ngazo kazifani, lobuhlungu asibuzwa ngokufana. Bona anti ngabaholi abaholela ukuhola. So angeke siphikisane labo nzima ngoba vele baholela ukuhola. Thina singamahlaba ezulu kasisukumeni ngo-23 next year siye vota sikhipheni le ikhulumende igovernment le eholela ukuhola. Hola sike sifake inye government sizame nje triple C bakithi ukuthamisa. Hayi ngoba simthanda kodwa ke kuyathi ngokuthi ukuphume kwesinye isikhathi ube negative uthathe into ezokusebenzela. So hayi ngoba sizabe simthanda kakhulu kodwa siyabe sizama something else enye into ezosebenzela naye. Ma kungasebenzeki kahle 5 years yaphela sizamkhipha sifake omunye.
Siyabingelela emsakazweni, sibonga kakhulu ngomsebenzi elisiphathele wona. Ngithanda nje ukuphawula kancane nje ngendlela amaphoyisa asekhaya asenza khona. Izanu PF isikwanise ukucapture amapolisa yabenza amapolisa ezanu PF. That's why sebetshona bebhizi belandelana nabantu besisi amapolisa ebabopha labantu beMRP balandela noma bedemonstrator bebabili uzathola amapolisa agcwele landelana labo bantu. Irale sesisibagcwele bafuna ukubopha abantu besisi uChamisa la yakhona bagcwele bafuna ukumbopha lapho kuyakhona isisi bayabopha khona amapolisa. Awubheke namhlanje icrime esigcwele ekhaya abantu babanje inkunzi ngapha nangapha emabhenki kuyarojwa. Ikhulumele kamnankagwa iziboni ngani ukuthi isihlulekazi yadlulala ngumgabe obehlulekile wonke umuntu ebona nengane encane umgabe uyahluleka kodwa umnankagwa yena use-western umgabe angazi kakuboni ngani lokuthi wehluleka wedlula umgabe. Ilizwe leli lalisazonga ukuthi icrime ayikho kusabusomgabe yena usesehluleka abantu sebeze bebanje inkunzi emini ngezibhamu into yangekho igameni kamnankagwa leyo hayiphume nje ngoba isehlulekile. AmaZimbabweni azibone ukuthi asila hulumene olekusasa lapha abazama ukuyavota kumnyaka ozawo beyikhiphe izanu PF ngoba bayibona ukuthi ihlulekile upho kungahamba iminyaka engu-10 kuyabe sokunjani lapho kulelo lizwe lelo. Ngiyabonga ukukhuluma ngosidumbu.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp. Kwezemelika, imbiko ephuma kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo ikhomba ukuba umongameli Vladimir Putin wele Russia engaba sekhulelwa ngamasotsha akwele Ukraine. Siqoxe lomkhokheli webandla le-EFF Zimbabwe umnumzana Innocent Ndivali yena othi kavumelani lembono le.
Okwenzakala e-Ukraine thina we believe ukuthi i-propaganda nje. E-Russia ayisoke yafaya defeatwa yi-Ukraine. Thina as you know ukuthi it is public knowledge ukuthi EFF Zimbabwe, EFF Africa, EFF Liberia, EFF Zambia, EFF Malawi, EFF Lesotho, EFF Swaziland, EFF yonke nje indawo simile Russia. We are very clear ukuthi i-Russia must actually continue to ensure ukuthi baya reclaim i-territory yabo, baya unite ama Russians, baya unite region yabo. Akula lizwe elilamandla njenge Russia elingavumela ukuthi omunye umuntu ezofaka ezinye izinto eza endanger eRussia. So thina si very clear ukuthi hayi okukhulunywa ukuthi iRussia ixotshwe ngapi ngamanga ipropaganda, and we will never buy that. Russia is very strong and Russia will continue to reclaim its territory.
Sizwa kuthiwa uMongameli Putin usebamba abantu ngamandla ukuthi bayobalisela ukuba ngamasotsha bayokulwa kwele Ukraine. Lina njengebandla lithini njengoba siyazi ukubana liyasekela uMongameli Vladimir Putin lohulumende wakhe?
Uqinisile sibili wethu ukuthi EFF iyamsekela uPutin kuze kuyevalwa. Ngamanga aluhlaza tshoko ukuthi uPutin ufosa abantu ukuthi bekulwa. UPutin ulama enemies amanengi, a-engineer ama-protests, akhoza ama-problems wona lawa akhanye ngani abantu baphikisana laye. Ngamanga sihlezi siwazi amanga lawo. Amanga lawo sesike sawabona futhi eZimbabwe webhay ukuthi opposition njenge TRPC iyenze ezinye izinto ezikhanye ngani hayi lapha sokunzima lapha sokufiwa yesokwenza lokho yesokwenzelo okunye kungamanga kungasiloqiniso. So lokho kuthiwa uPutin kunje hayi ngamanga ipropaganda, and the propaganda will continue to be there and thina will never buy propaganda as EFF Zimbabwe.
Hello ke ngumnomzana Innocent Ndimali umkhokheli webandla le EFF Zimbabwe ubexoxa icingweni le Studio 7 ekobulawayo. Esiphethela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo ngomvulo sikhathi sinye, kodwa liyenelisa ke ukulalela indaba zethu zansuku zonke kusihlwa ngo 7 p.m. Igama ngo Chris Gande.